Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlaka 12 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
We also meet today against the ever-growing need to support initiatives that change the federalism of flight of our people in every sphere of life.
Umhlangano webandla lezanu PF uqhubekele phambili lamhlanje lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze khona amadale e-Central amalunga edale le-Central Committee ukuthi amanyane.
Ukusilela kwemali emabhanga lokhu sokudlulisa amalawulo kumbe ngathi sokuserious ngoba kulamali etholakalayo. So silobunzima obukhulu ku-business nge-holiday so asikwazi sisebenza njani.
Izizalane zeZimbabwe ikakhulu ezakobulawayo lokhu zithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lwe-EcoCash. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa utshele umanyano wezinkonzo ukuthi ukhathazekile kakhulu ngomumo wokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izizalane zeZimbabwe ikakhulu ezakobulawayo lokhu zithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lokuhlawulela indleko zabo ngomakhale khukhwini olwe EcoCash. Abantu bathi lokhu sokubanga ngamandla umkhuba wenkohlakalo emsebenzini wemali kanye lokuthengiswa kwemali engakhoyo emabhanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labantu bakobulawayo lenelisa ukuthola amadola alikhulu kuphela emabhanga. Kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle osokusenza kube nzima ukulungiselela ikhefu lekhisimusi. Usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sekuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukusilela kwemali emabhanga lokhu sokudlulisa amalawulo kumbe ngathi sokuserious ngoba kulamali etholakalayo. So silobunzima obukhulu ku-business nge-holiday so asikwazi sisebenza njani.
Usibanda uqhubeke ethi abantu sebethwele nzima kukanti uhulumende wayethembise ukuba uzaqeda udubo lokusilela kwemali ezweni.
And then ezitolweni lapha abantu abaningi abayithathi bengathathi EcoCash azokusenzala abantu sebewoda ama-grocery bayethengisa ngeprayizi e-cheap ukuthi bathole i-cash ngoba i-cash yiyo esidingwa ngabantu. So silobunzima obukhulu elizweni esingakwazi ukuthi uhulumende upromisana abantu into azabancedisa ngayo ngoba kuselanto ekhanya incedisa abantu.
Umnumzana Thomas Thole isakhamuzi sasePlumtree uthi ukungasebenzi kuhle kwe-EcoCash sekumdlele imali njalo kwamdalela ubunzima.
Abantu kade bekhangelela ukuthi njengoba uhulumende ubethe imali sikhona kusho ukuthi bazofika beyithole emabhanga. Kodwa babelokudana okukhulu bethole ukuthi hayi kuloke kufana nje la izolo. Okwe-EcoCash lokhu kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ungakhangela indlela abantu akade sebeqhuba ngayo ibhizinesi bebesebenzisa yona kakhulu i-EcoCash. Ukungahambi kuhle kwe-EcoCash lokhu ku-disturbe kakhulu inhlelo zabantu eziningi. Bathe bezama ukuthi beyisebenzise lalapho sokuthiwa khona isibuyile back EcoCash badlelwa izimali zabo eziningi kakhulu abantu abakwazi lokuthi benzeni kathesi.
Unkosazana Agnes Chuma isakhamuzi sakobulawayo laye ugcizelela okukhulunywe nguSithole.
Ukuselakala kwe-cash lokho esesibhekane lakho eZimbabwe singathi vele kuyasihlukuluza kakhulu ngoba one ukwenza i-corruption. For example, ngakutshela ukuthi mina last week ngithayisane losiphathelene one thengisela imali, cabanga imali sithenga enye imali eZimbabwe and ekhathesi ukuthi ngize ngithenge ibhanana nje emgwaqweni nje just nge-50 cents. So kunzima ngoba i-cash vele asilayo thina. Indaba le futhi senza ukuthi even ilizwe ngokwalo as a whole is affected ngoba i foreign currency uzayithenga ngani njoba i eco cash isebenza locally. So ama businesses vele akasoza expand, akasoza ayenze lutho.
Esethula imali entsha yelizwe ngenyanga edluleyo, umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola amakhulu amathathu amadola ebhanga ngeviki, njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela. Abenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet eyiyo elohlelo lwemali lwebulenjini bethule umbiko wokwazisa uZulu ukuba baphakathi kokulungisisa ukusebenza kuhle kwemitshina yemali yebulenjini njengoba okwamanje ingasebenzi kahle, osekuchiye uZulu esedlelwe imali ukuthi kwabanye uhlelo lwe-EcoCash luvele lungasabasebenzeli okwenza bengasafinyeleli izimali zabo ezisesambeni sikamakhalekhukhwini. Amavinkili amaningi edolobheni asesala okwamukela imali eku-EcoCash yebulenjini kodwa bethatha eyemabhanga. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano webandla lezanu PF iConference eqale ngolwesibili uyaqhubeka eGoromonzi duzane leHarare okhangelelwe ukuphela ngomgqibelo. Umongameli Emerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli webandla lezanu PF ukhuthaze amalunga edale leCentral Committee ukuthi basebenze ndawonye ukuze baphume lamacebo anganceda ukuhlenga eZimbabwe enkingeni libhekane lazo. Okunenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu ekhona le eGoromonzi.
Umongameli Mnangagwa utsholoko emhlanganweni awenze eDirect Central Committee yeZanu-PF eHarare ngaphambilini komhlangano omkhulu owenziwa mnyaka yonke waleli bandla lo nyaka owenzelwa eGoromonzi.
Abantu abafuna ukuqakathekisa ukuvuselela umnotho njengalokho esikwenza kuhulumende omutsha, siyatsho ukuthi kumele sisekele inhlelo ezenzwa ngabantu bethu. Kumele sikwenze konke lokhu sibambene ekuvuseleleni ilizwe lethu.
Ilunga leZanu-PF elivela koBulawayo umnumzana Munashe Mdudza uthi umhlangano lonyaka bakhangele ukuphatha kabanzi udaba lokudinga indlela zokuvuselela umnotho welizwe.
Iconference iqakathekileyo because for us it's an annual people's conference lapho esihlangana khona abantu abavela kuma districts, kuma provinces, ama constituents wonke eZimbabwe jikelele. Sibuya sizokhuluma about ama policy issues aye party. We are the ruling party, we are the governing party, so it's important ukuthi every year sibe sihlangana sibuza ukuthi uhulumende uyenza yini izinto ezihambelana lezifiso zabantu. Number one, uhulumende uyenza yini izinto azithembisa abantu kumanifesto ka-2018. Number two, and also ukuthi sizwe ukuthi lapho kulelo into eziphambanisekayo zilungisiswe ukwenzela ukuthi siye phambili ngelizwe, siyakhile izwe lethu sonke.
Umsekeli kanobhala ugatsha olubona ngokuqhutshwa konhlelo zabatsha umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lisebenzelana namalunga alo kahulumende ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe.
Ezolungisa inhlelo ezathathwa nguhulumende ezisebantwini, njalo sizokucubungula lezi nhlelo ebesizilethile ngaphambilini. Sibona uhulumende wenelise ngapi njalo silele ngapi. Lapha silele khona sizabe sibuza imibuzo ejileyo njalo sifuna impendulo engatsheni ezithize ezohulumende, ngoba omphathi ntambo balezo ngatsha abaguqela ubaba uMthuli Ncube okhangela ngezomnotho, obaba uParents Siro okhangela ngezokulima, bazabe bekhona bezosiphendula ukuthi lokho esabathuma ukuthi bekwenze bakwenze bafike bangeni liphi.
Kodwa enye ingcwethi ecubukula ezombusazo omnumzana Mlungisi Dube uthi akulalutho oluzaphuma kulomhlangano ngoba vele ibandla leli kalibananzi abantu beZimbabwe.
Umhlangano weZanu-PF oyenzelwa eGoromonzi sibe sikhangelela ukubana nxa kunga abantu beZanu-PF bengabantu abakhathazekayo ngokubana ilizwe liye phambili, kade kuzabe yisikhathi sokubana behlanganise amakhanda ukubana belungisise indaba lokhu ezihlupha elizweni leli, ezinjengokuthi ikhono mayisebenzi, ukuswelakala kwemisebenzi, ukungabi khona kwamagetsi. Kodwa siyabazi ukubana ke ngabantu abanganakiyo ngokuthi abantu baphila njani so ngokunjalo asikhangelelanga ukubana kuzabe lento ebambekayo ezanceda uZulu ezaphuma kulomhlangano.
Umhlangano webandlaleli uzasungulwa kusemthethweni kusasa ngumongameli Mnangagwa eGoromonzi esigabeni seMashonaland East phansi kwendikimba ethi Mechanize, Modernize and Grow the Economy Towards Vision 2030. Kusanjalo abala impi enkululeko lalabo abancetha ngesikhathi sempi enkululeko omjibha sebeza kuba ingxenye ebandla leZANU-PF kulandela isinqumo esithethwe yiPolitburo leCentral Committee. Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kucatshangelwa ukubana kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Izigaba zonke zelizwe kubandla leZANU-PF zethule isinqumo sokuba umongameli uMnangagwa akhokelele leli bandla kukhetho lomnyaka ka-2023. Kodwa ingcitshi zithi ela kusasa likaMnangagwa limi manzonzo ngenxa yomumo womnotho. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo waze ukuba kusaze kube lokhetho emhlanganweni lo esithi kuzaxoxisana ukuba ilizwe lingaphumelela kanjani enkingeni elibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Iningi elizweni lilokhu likhala ngokucithwa kwamandla kagetsi mahlayana ukusilela kwemali amanzi lamafutha epetulo ledizili kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo ngesikhathi iholo lingakhuphuki njalo inengi lingayitholi imisebenzi. Ekhuluma eHarare lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthe injongo yomhlangano weZANU-PF iConference oqhubekayo eGoromonzi duzane leHarare ngeyokuthuthukisa umnotho welizwe. Ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe uMnumzana Masimba Kutshera uchasile usithandekile emhlanga weStudio 7 imizamo uhulumende angayenza ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Udubo esilalo ukuthi sithenga okuningi ukwedlula esikuthengisayo. Usitsho ukuthi asila foreign currency eneleyo, asila production. So kwenza ukuthi into ezinjengefuel esithenga phandle welizwe, into enjengewheat, lo mumbu sesithenga phandle kwelizwe, into enjengama drugs lokunye esikusebenzisa esibhedlela sithenga phandle kwelizwe. So usitho ukuthi asila production enzakalayo, thina sifuna i-foreign currency. Yilo udubo esilalo kwi-economy yethu, yikho kumele sikulungise. And angiboni ukuthi umthetho lo okhiphe ama-US dollars ubuyisa ama-bond ukuthi abe yi-sole currency esisebenza ngayo kuzatshintsho okuningi.
Ngabe baqhubeka besetshenziswa yena leyo mali yama-US dollars? Siyasizwa abanye njalo besithi mhlawumbe ngabe kusetshenziswa la ma-rands.
Bekuzanceda ngoba ungakhangelisa sithenga phose 70% ama-inputs ethu avela eSouth Africa. So ungaba licebo sibili ukuthi senze ama-rands ngoba into eziningi esizithengayo phandle kwelizwe sizithenga eSouth Africa. Bese wenza ukuthi thina lapha eZimbabwe sikwanise ukuthi lathi siyithenge ngentengo ethiphileyo kujana. Khathesi okwenzakalayo ukuthi abantu bathengiswa bekhangele i-price eyama-US dollars awe-black market ukuthi angaba malini, behle bafake intengo zabo kumbe ama-price abo besebenzisa leyo rate.
Uhlelo lukahulumende lolu olokuthi ethule umthwalo ebantwini olwama-subsidies, ngabe imali le ivela nga?
Ngesikhiwa singathi thina it wasn't well thought through. Bengacabanganga ngoba uzakhumbula ukuthi ama-subsidies abuyiselwe erali khonakale eKadoma. Upresident ekhuluma labontanga. So sithi ukuthi bebengalungiselelanga, bebengacabanganga ukuthi bebengahlelanga njalo ukuthi uza hamba kanjani. Ngibona njengani uza ngiselelwa imithelo ama taxis ngomnyaka ozayo ukuthi uhulumende abe le mali ukuthi abe lama subsidies lawo ngoba ebengekho ku budget.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseSouth Africa. Live talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo esibi somnotho okugoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lokuswelakala komlilo amandla wegetsi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakaya esigabeni silandelayo isikhangele okwenzakala kwelemelika ngamafitshane. UZulu waseBhilitane uvotile namhlanje ekhetha uhulumende omutsha lapho iningi elikhangelele ukuba impumela yalo izaba yisisombululo kungxaki lelo lizwe elibhekane lazo kuhlelo lwayo lokuphuma kumanyano we-European Union olwe-Brexit. Unkosikazi Michelle Obama, owayengumongameli welemelika, uthi kusese kuningi okumele kwenziwe ukuqeda ukukhetha ngemihlobo elizweni lakhe. Utsho lokhu esemkhosini wokuthuthukisa ezemfundo kwele Malaysia obuqoqwe inhlanganiso yemuli yakhe eye Obama Foundation. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubikwa itshele umanyano wezinkonzo zeZimbabwe ukuthi ukhathazekile ngomumo wokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. URamaphosa uhlangane lenkokheli yomanyano wamakholwa weWorld Council of Churches ebalisa unobhala jikelele umnumzana Olav Faiskevit, umfundisi Kenneth Mtata oweZimbabwe Christian Council lenye inkokheli yezinkonzo. URamaphosa ubikwa ethe uyazi ukuthi odokotela abayi emsebenzini intengo yempahla ezitolo iqansa mahlayana lezinye indubo eziselizweni. URamaphosa ubikwa ethe ulesifiso sokuthi kudingwe isisombululo kulolu daba ukubangele ukuthi abezinkonzo laba babe lethemba lokuba ulaso isifiso sokuba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba lwenkulumo ezingenziwa, sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lomfundisi Ray Motsi weSonto yeBaptist Church onguye osungula lolu daba.
Kesi nomzana ikuthi khona akusacaci ukuthi okungasisiza ikuphi, kodwa siyakwazi ukuthi khona nxa abantu bangabantu banye kodwa bengakhulumisani akulanto ehambayo. Kumele simanyane njengamaZimbabweans nxa ukuthi kungayenzakala lokhu okokuthi khona izinto ngeze MDC kumbe izinto ngeze ZANU-PF akusebenzi. I-problem iZANU-PF kumele ivume ukuthi ilizwe leli ngelabantu abeZimbabwe ukuthi abantu bonke babonisane ukuthi kuyini okungasebenza lapha eZimbabwe. So ngibona ngani ku-right.
Mnumzana Fuzwayo ubona njani kanti ukukhulumisana kwakhona lokhu kuyabe kuyaletha na ububelo ikakhulu kwezomnotho welizwe?
Mbona ngazathi ungananzelela amazwe amaningi umnotho wabo uphakama ma kuthiwa elizweni kule political stability and iZimbabwe ungayikhangela kule instability. Why? Because labo abathi bawina ukhetho lalabo abathi abawinanga ukhetho kakovumayo impumela yokhetho. So njalo nje kuhlezi kulokudoselana kwezombusazwe okwenza economically ilizwe libe affected njalo kula invasion investor engabuya lapho kungalani okulungana kuhlalitheka khona so ngibona ngazathi akula umuntu ongakubalekela ukuthi lize lilohlupho
ye mpenduke kuwe mfundisi kodwa injongo yokukhulumisana ingani kayicaci babe bezakhulumana ukuthi size sibone kube lobubelo
kulezinto ezijeneyo ezingasisiza kulaba bantu into yokuqala ukuthi kona njengamaZimbabweans kungaba kuhle ukuthi sibe ngabantu abasebenza ndawonye ukuthi nxa sesikhuluma labantu abangaphandle at least siyabe sikhuluma intonye kulokuthi sidonselane mbona ngani futhi okunye okungasisiza ukuthi kona kumele sinanzelele ukuthi kona even if kulabantu abawinileyo kukhetho kodwa kulabantu abaningi ababe bengavotanga bengekho kumbusazo so indaba yokubandlulula ngendlela ezokuthi ngathi thina ukukhetha abantu lamabandla abo ukuthi basekela lo asekela lokho yikho okusibangela iproblem le khathesi so ama division kulomkanjo eZimbabwe phakathi kwabantu umkanjo othona laba ngabantu abanje laba ngabantu abanje akusisize lokho kuyasilimaza so kumele badinge indlela ezingasiza ngazo ukuthi balungise izinto lapha eZimbabwe
ye mnumzana afuzwayo siyabona ukubana bakhona kade bevele bekhulumelana lomongameli inkokheli yamanye amabandla kanti yona isolwani linkokheli okungenziwa ngumnumzana Chamisa okungayenziwayo yilaba abavele bekhuluma kanti kahle kahle kuyini
ngibona ngazathi akulanto emangalisayo kodwa okudala umahluko yilokho uChamisa libandla kathesi after izano eParliament elile representation engu number 2 so ungaza ke wathi umuntu onjalo umbavoid ubuso sithi uzakhuluma lo Brian Mkethi ovuka ethe uya kuPollard ngokumele something emgeze sithi yena sejoyine izano so mbona ngazathi uChamisa represents a certain constituency yabantu abangavumelani lalokho okumelwa yini yizano but abanye abakuPollard singazi bonke kodwa njengoba useqalisile yena uBrian Mkethi ukuthi yena usebuyela ekhaya lakhe eliyizano so umbuzo yokuthi ubemela bani
mfundisi isikhathi sesidliwe uMangoye ungaphosela kwelo kugcina
ye wathi ngithi mina mnomzana eZimbabwe abantu kumele vele bazehlise bacabange ukuthi ozulu abantu nje abaseZimbabwe bayahlupheka lokho okuthi kona bona bayakaphula bayadla abanye abantu beDubeka becabanga ukuthi ilizwe ngelezani uPF kumbe labantu abaye abavele empini akusebenzi ilizwe ngelethu sonke akula vele owadalelwe ukuthi abe nguye obusayo eZimbabwe
hayi kuyezwakala mnumzana Fuzwayo ungasigqibela uhlelo
ngibona ngazathi inkulumo zonezi kuqakathekile kakhulu ukuthi zingasenki much on ama-political parties alone kulama-interested groups amaningi okuze beconsidered ngoba ilizwe anti uma sesivuma ukuthi kufuze sikhulumisane kufuze sivume ukuthini ayisitola ama-politicians kuphela i-church ile role i-academia i-civic society ngoba abantu bezombusazwe their prime concern ngamandla but abalandaba lohlupho lwabantu so mbona ngazathi kufuze kuthiwe wayigeni ilokhuzeni yangkhona abantu okufuze bebe-involved inkulumiswano lezi but though ama-political parties e-central
alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lo mfundisi Ray Motsi wesonto ye-Baptist Church umphathintambo wezokuthwalwa kwempahla labantu kwele South Africa uthi bazawukhomba olotshwala omalayitha abazama ukungena labantwana beZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Lokhu ukutsho ngemva kokutholakala komtshova ongela miqobotsho usubanga edolobheni lePretoria labantwana beZimbabwe abalitshumi. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Fikile Mbalula umphathintambo wezokuthwalwa kwabantu lempahla utshela bezindaba ukuthi ukhathazekile ngokungeniswa kwabantwana beZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni ngoba lokhu kufana lokuntshontshwa lokuthunjwa kwabantwana abayibiza ngokuthi i-child trafficking besephula imithetho yamazwe omhlaba. Umbalula uthi kubothwa komtshayeli weZimbabwe obesengene elizweni labantwana abalichumi ngokungela mvumo kutshengisa khona ukuthi lolu hlupho ludinga ukuthathelwa amanyathelo abanzi.
You're talking about kids who are at the age of 8-7.
Cabanga abantwana abalishumi besuka khona le eHarare baze beyefika ePretoria bengalazincwadi behamba ngemota engelami iqobotsho.
A vehicle driving from Harare right into South Africa across the border. No brakes.
Umgcinihlalo ohlanganiswe lelamalungelo abomama labantwana kule South Africa unkosazana Victor Mathutu uthi kuyahela ukuzwa indaba esifana nalezi kodwa ke uMathutu uthi lokhu kwenziwa isimo eningi labazali beZimbabwe abasebenza kule South Africa abazithola sebephakathi kwaso.
Ukuthola ipassport eZimbabwe kunzima. Bekuvele kuhlezi kuthiwa iphepha lokwenza ipassport kalikho. Manje sokungathi selikhona kuyabiza kumbe eqolo. Abazali bayafisa ukubona abantwana. Kodwa uthola ukuthi abanye ngabaye emalivini bayasebenza. Siyaxwayisa bakithi abantwana nxa bengelawo amaphepha. Kungangcono babone kanye ngomnyaka ngoJuni lapho kuphume khona ilivu yakho.
Iningi labazali like laphatha amathumbu ngezandla emalangeni asanda kudlula ngemva kwembiko ebithunyelwana ekhasini leFacebook. Isithu kulabantwana abalitshumi lambili ababhewulwe ngumtshova ngesikhathi bezama ukungena kwele South Africa lomalayitsha. Noma nje iStudio 7 ingatholanga isiqinisekiso samapholisa ngalolu daba, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kutshengisa khona ukuthi abantwana ababuya ngalendlela abaphephanga.
Yebo, siyaluzwisisa uhlupho olukhona, kodwa kuqakathekile ukuthi umzali ahambe ayezithathela umntanakhe ekhaya. Abantu kumele badinge incwadi zokuhambisa zabantwana kusase lesikhathi lalabo ababagcinileyo ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi bangene ebhasini babuye eSouth Africa bezobavakatshela.
UMnumzana Mbalula uthi amapholisa azasebenza katalala ukuqeda lo umkhuba.
We need to work together with the Zimbabweans and ourselves to strengthen the cross-border approach.
Sizasebenza ndawonye leziphathamandla zeZimbabwe ukuba leqiniso lokuthi amapholisa avimbile emigwaqweni ubusuku lemini.
To ensure that at no stage we are absent on the roads.
Kusenjalo uMnumzana Mabhena ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ezilubhekise ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi ukuthi kulabo abatshayelayo banganathi utshwala njalo bazi ukuthi ukugijima akusikho kufika. Melisuru 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapho.
DJ Stavolo, Professor besigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zithola amagabha avuzayo ngenxa yodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kahle kohlelo lwe-EcoCash. Umongameli Cyril Ramaphosa okwele South Africa utshele umanyano wezinkonzo ukuthi ukhathazekile ngomumo wokugugudeka kwemnotho welizwe leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande. Ngisithasidibaneni njalo kusasa kumbe ngo-half past six ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Chavano pana kuzvava mapumba.